Nga ngisithi nje ngilubamba nje kancane babunkomo udaba lika Zuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela lalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesalesikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni. Kodwa ke nxa sithi siyakhangela emuva ifamily yamagupdas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma. Ifamily yamagupdas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamaguptas uThabo Mbeki khona emile lamaguptas kwazobuya wakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamaguptas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumaguptas. Kodwa ke indaba kaZuma indaba edinga kakhulu ukuthi abantu bayicubulise kakhulu ngobuchwepheshe bezepolitiki lomqondo okhaliphileyo kakhulu. Kodwa ke indaba le nxa bengayiphathanga kuhle babunkomo indaba le izabe lohlupho njalo izabe lomvukela mubi kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela lapha lizwe leSouth Africa ikakhulukazi esendweni labantu bamaZulu.
Kodwa kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona babunkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyela emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal babunkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngisho lakwi-executive ngaleso sikhathi wayengaso minister of anything kodwa ke wayengumuntu nje owayekhona as waye one of abantu abaphezulu njengomuntu owayebandakanyeka kakhulu kwezomzabalazo eze-ANC. U-president wayekhona abanye babephambili kwakhe babekhona ngaleso sikhathi kodwa babuya bazoqopha yena emuva ukuthi yena wasayina ama-arms deal. Uzasayina njalo ama-arms deal ungelayo imvumo yokuthi nje noma ungasayina any document a legitimate document engayenza ukuthi a binding document eselizweni. Sibe sesibuya njalo kukhona isikhathi lapho kwabe khona kwathiwa uZuma wadlwengula inkazana. Inkazana leya kuthiwa wayidlwengula njani babunkomo ngoba indawo okuhlala khona umongameli indawo ehlala igadiwe. Wayengene njani kuleyo indawo leyana eduze lasezulu laphana unkazana lona ukuthi adlule ama-security azayefika bedroom ibedroom labo kulala khona uZuma wayelethe ngubani ukuthi azayifika kuleni bedroom. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe laphana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzelela ukuthi uZuma zinenge izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathesi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzisa ubuhlungu kanje. Bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe awufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathesi abasaphethe umbuso weSouth Africa. Into le nxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla le-ANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazijela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa kuthi umthetho uyalandelwa ngendlela eqondileyo abanye bazagcina bebhadla ejele bona bezama ukuthi bethi bafake uZuma kanti sebezivulele umsena wamanzi.